i-documentary le ibuza imbuzo yokuthi kanti yona i-background kwakuyini, yayi-genocide yini, kuze kwenzakale kwakuhambe njani, kwabangwa kuyini ukuthi khona abantu ababehambe konke empini abezabhulezane bathola isizwe seZimbabwe babuya bexabane. Kanti wona ama-arms cache lawo ayevele khona yini, angakabani, bayengekabani? Nxa sikhuluma ngama-tourist athunjwayo, ama-tourist athunjwa yini, ethunjwa ngubani? Bese sikhangela futhi i-property yeZipra eyathathwayo yayinganani, imali yayiphakathi khonapho yaya ngaphi, ngobani abantu abakuzanu ababhenefita kwi-property le eZipra eyayiningi kangaka eyathathwayo?
Minengi impela imibuzo oyibuzayo kuleli filimu Mnumzana Ndebele. Uyitholile impendulo?
Impendulo yakho nikhona ngoba ngikhulume labo abantu bona labo ababe involved ngesikhathi seleso. Ngikhulume labo ama-accountants eZipra, ngikhulume labo odabengwa, ngikhulume labo abantu abangabe ngama-victims, ngikhulume labo abantu ababe sesisotsheni ku-5 brigade ngesikhathi seleso.
Udaba lwengqungquthela zeGugurawundi, yebo ziyaziwa kodwa ziyalandula, oluphethe lalo?
Abayibo ababe phakathi kweGugurawundi baziwa, and of course bangalandula, but i-evidence that is there is overwhelming, akulanto abangayenza. Siyakwazi ukuthi bayabusa, bangakwenza abakwenzayo, kodwa ngelinye ilanga befile kumbe bephila i-justice yabakhona.
Ungenile yini emakhaya wakhulumisana lezakhamizi labantu nje abatshiyeneyo, kumbe uphelele kubodabengwa nje labanye?
Ngikhulume lawo ama-victims, ikakhulu i-documentary leyo ibingakhangele ikakhulu ama-victims amaningi, but bikhangela a certain section of ama-victims. But ngikhangelela ukuthi kati bona ubuyanga bemathekeleni lobukhona khathesi singabulinka njani beGugurawundi, and there is no way ongathi wena abantu bamathekeleni ukhulume ngobuyanga babo ungakhulumanga ngeGugurawundi, ngoba abantu balahlekelwa zinkukhu zabo, zidonki, zinkomo, zimbuzi. Abantu bakulawa ababe yibo abasebenzayo bengoteacher, bebesebenza kugovernment, into zazo ezinjalo, abantu basebeswela kimali yomuntu yesikolo, abantwana banama-birth certificate. Abantu ubuyanga beMathebeleland, ukungaphucuki kweMathebeleland, ukuswela ingqubekela phambili eMathebeleland, asingeke sikukhulume singakhulumanga ukuthi kwabangelwa yini, and imbangela enkulu yeGugurawundi.
Ekukhulumeni labaphathwa kubi sehlakalo lesi, bathi bafuna luphathwe kanjani lolu daba kuyiwa phambili?
Abantu abaningi bafuna i-compensation, bafuna ukuhlawulwa. Kukhona abantu abalimalayo nakathesi baloku belimele besiya isibhedlela besebenzisa imali yabo. Abantu bafuna ukuthi inkomo zabo ezalahlekayo ngesikhathi besebhalagwe ekhempu bezinikwe. Kulabantu abayilokhu bengakwazi ukuthi kathi abantu ababulawe entumbane bangcwatshelwa ngaphi. So abakwanisi ukuthi ngesiko lesintu behambe beyenze umbuyiso ngoba lelo ngcwaba kalikho. Bakhona abantu abathathwe ebusuku bayabulawa, akwazi ukuthi amathambo abo alahlelwa ngayo. So uyawenza njani umbuyiso ungelali ingcwaba lakhona? So kuningi ongayenzakalanga, kuningi ongayenzakaliyo. Bakhona abantu abangakwanisi ukuthethela abakubhile kukholelwa lokho, kodwa bangeke bekuthethele ngoba ingcwaba likababa wabo kalikho, ingcwaba likakhulu wabo alikho, abakwazi ukuthi lingani. Bakhona abantu abangcwatshwa beyi-10-15 egodini eliyi-1, uyathethela uthini kugcwele izibongo zonke? So yizo izinto zilezo abantu abafuna zilungiswe.
Uyakubona yini ukuzimisela kuhulumende kaMnangagwa ukuluphatha lolu daba?
Khonoko kwenziwa ngamapolisa ngathi i-example, kumbe ngithi kona isibonelo sokuthi uhulumende kaMnangagwa kazimiselanga ukuthi idaba leGugurawundi libhekene nalo elilungiswe.